Baku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Olamukela ku Studio 7 ngolwesibili mhla ka 3 kuNtulikazi 2018 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje.
Sadly, our spirits have been darkened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo.
Usikomitshi wamapholisa awe-ZRP uCommissioner General Thandabantu Matanga uhlangane lentatheli izindaba ichasisa ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba enkundleni ye-White City koBulawayo kumaviki amabili edluleyo.
Bona ma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza yikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu ye-African Union elizaqala kusasa ukukhetho lweZimbabwe. Ukwethuselwa kwabantu ngebandla leZANU-PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezithiyeneyo zelizwe. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulomsakazo. Usikomitshi wamapholisa aweZimbabwe Republic Police, uPolice Commissioner General Thandabantu Matanga uthi baqhubekela phambili ngophenyo lokudinga abantu abajike ibhomba enkundleni ye-White City koBulawayo emhlanganweni webandla leZANU-PF ukhokhelwa ngumongameli Emerson Mnangagwa kumaviki amabili edluleyo. Anastasia Ndlovu sipha lolu daba ngokugcweleyo.
Ukhomishina Matanga utshele uBulawayo emhlanganweni lentatheli izindaba ukuba uphenyo lokudinga bonke abaphatheka emizameni yokubulala uMnangagwa kumaviki amabili adluleyo eWhite City Stadium selufike esibangeni esiphezulu sokuphutsha.
Sadly, our spirits have been darkened by the nefarious and horrendous act that took place barely a fortnight ago.
Ngokudana, imimoya yethu yephulwe yikudlova okuvele kumaviki amabili edluleyo okukhanya angani inhloso ekuyikuzama ukususela umongameli welizwe leZimbabwe uComrade E.D. Mnangagwa labanye abahloniphekayo amandla. Ake ngithathe leli cetha ukuthembisa ilizwe jikelele lozulu wonke ukuthi siphezu kokuhluza lokucwayisisa okugcweleyo ngale nkemenkeme yendaba yona esithethe impilo zabantu ababili.
Uqinise isizwe ngokuthi labo abaphatheka kulesi siga sebeseduzane lokubanjwa.
We will never rest until all those behind this heinous act have been accounted for.
Njengogatsha lwamapholisa iZRP sithembisa ukuba asisoze sime singazibambanga lezo zigilamkhuba zize ziyomiswa emthethwandaba. Sizokwenza loba yini esemandleni ethu ukufeza lesi sithembiso. Kusenjalo ngithanda ukuncoma usekelo lokuphathisana okwenziwa ngabacubunguli benhlangothi ezahlukeneyo zimi ngaphansi kogatsha lwamapholisa oselenze sabamba ababili abasolelwa ukuba nesandla kulesi siga esibi kangaka. Siqhubeka sibizela njalo sidingisisa iloba yini ongasenza sifumane izigilamkhuba lezo.
UMathanga ubonye bonke abantu abaphe ubufakazi bokwenzakala eWhite City Stadium ecela labanye abangabe belolwazi ukuba baye emapholiseni aseduze labo. Isikhulumeli seNZAPU uMnumzana iPhithule Maphosa uthi kulusizi ukuba uhulumende ubophe wakhulula abafana ababili bephumula abangela cala ngoba umongameli Mnangagwa wacaca ukuba isiga lesi senziwe izitha zakhe ezisuka phandle kwakobulawayo.
Lokuvele kungela isidingo sokuthi bebophe abantu abantu laba ababophile babahlukuluza. Njengoba sakhuluma ekuqaliseni kusanda kwenzakala ukuthi le yinto yenziwe izanu. Abadingane phakathi kwabo khonapho kwizanu kulapho kulabantu khona abayenze isiga lesi.
Kufe abantu ababili kusehlakalo lesi kwalimala abambalwa. Kuthi umsekeli kamongameli umnumzana Kembo Mohadi lo Chaliman webandla elibusayo unkosikazi Ophamichunguri labo abalimale kulesi sehlakalo lokhe beselatshwa kwele South Africa. Abanye sebaphuma ezibhedlela kuthi abanye lokhe belalisiwe kulandela ukulimala kakhulu. Abantu abadlula amachumi amane balimala kulandela ukudubuka kwebhomba emhlanganweni wabezanu PF wokukhankasela ukuthola usekelo kukhetho oluzayo. Ngimele iStudio 7 kwaBulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Direct from Washington, the voice of America.
Iningi lezizalwane zeZimbabwe seziveze ukungabi lethemba lequla lenhlanganiso yomanyano wamazwe abensundu e-African Union elizaqala kusasa ukuqapha ukhetho lweZimbabwe. Inhlanganiso ye-AU yazise ukuthi izathumela iqula lamalunga edlula ngamachumi amahlanu azaqala ukuqapha lolu khetho kusukela kusasa. UBenedict Mhlapho usipha lolu daba ese-Johannesburg kwele South Africa.
Ngokusho kombiko othulwe inhlanganiso yezizwe zezwekazi lamazwe abensundu e-African Union AU, amalunga alenhlanganiso azaqala ukuqapha ukhetho lweZimbabwe kusukela kusasa mhlaka 4 Ntulikazi. Iqula lokuqala eliqala kusasa igoqala amalunga amane ahamba lengcitshi kwezokhetho ezilitshumi. Leli qula liza kuba selizweni kuze kube mhlaka 10 Ncwabakazi. Iqula lesibili elaba zokuqapha ukhetho abangamachumi amane 40 lizaqala ukuqapha ukhetho kusukela mhla ka 23 Ntulikazi kuze kube mhla ka 3 Ncwabakazi. Lokhu kuza kupha lenhlanganiso ithuba lokubona okwenzeka kumalungiselelo okhetho mhla wokhetho, ukubalwa kwenani labavoti kanye lokubona ukumenyezelwa kwempumela yokhetho. Leli qula selimukelwe ngokungunguna liningi lezalwane zeZimbabwe. Bona ke baxwayisa inhlanganiso ye-African Union ukuthi ingathatha uhlangothi ekwenzeni umsebenzi. Isizalo seZimbabwe umnumzana Aaron Dube uthi imbali yale nhlanganiso kwezokuqatshwa kokhetho lweZimbabwe yenza kube nzima ukuthi ithembakale.
Bona ma ubabona begqoka amasudu bengena befaka amathaya eZimbabwe ngathi bazoyenza umsebenzi omuhle, kodwa bona into abazoyenza ikuthi nje bona ma befika laphayana bazoreporta against ama-opposition parties, basupporta i-ruling party. Ngabe i-AU imonitwa United Nations lama Western countries bona babe andabona ne-SADC ngoba laba bantu kudala befaila eZimbabwe.
Kanti umgcini isihlawu lenhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa umnumzana Ngqabuto Mabena uthi kusemandleni alo iqula le-AU ukwenza okuqondileyo.
Sithemba ukuthi labo bahloli ababezothiwa ngabasenzini ama-observers bazanelisa ukuthi bangene kuma-provinces wonke, ikakhulu emakhaya kungabi ngabantu abahlala emadolobheni, kwahlolisise ukuthi ama-rally, ama-political parties atshiyeneyo abanjwa njani.
Ngakolunye uhlangothi intatheli yeZimbabwe uMxolisi Ncube uthi iqula le-AU kuzafuze lidonsa amasokisi nxa lifuna ukuthi umbiko walowo khetho wemukelwe izalwane zonke zeZimbabwe.
Kungabi khona izinto ezifihlwayo kodwa ziyizinto ezibonakeleyo. Akhulume njalo lezakhamizi kuze iqiniso livele ngakakuhle. Ekubathembeni lapha kusuka kube nzima ngoba siyazi ukuthi laba bantu ngabantu abahamba ngemali ethile, and lo obhadala imali uyabe efuna ukuthi owakhe umbono ube yiwo oqakathekisayo ufakwe phambili sengathi uliqiniso.
Umelo bandla MDCT kwele South Africa umnumzana Austin Moyo uthi balethemba lokuthi leli qula kalisonke liyangise izwekazi le-Afrika.
balalele wonke ama political parties ukuthi ama concerns abo athini nezizinda zemsakazo ukuthi laba abangama public broadcaster bayabela kanjani isikhathi sokukampaigna kuma political parties babuke futhi nezigameko zodlame ezingabe zingenzeka emaplazini
lobanje abaningi bekhombisa ukungethembi inhlanganiso ye-AU bathi okuthokozisayo ukuthi lo nyaka kuzabe kukhona ezinye inhlanganiso ezifana le-European Union lezinye ebesenqatshelwa phambilini ukuzoqapha ukhetho Studio 7 Johannesburg kwele South Africa ngingu-Benedict Nhlapho
yebo 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 mthwakazi omuhle belikwazi na ukuthi umsakazo we-Studio 7 usulohlelo lwezindaba ekuseni kusukela ngovulo kusiyafika ngolwesihlanu lingakhuthwa izindaba ezimqotho ekuseni lantambama umagagasi athi 909 medium wave 4930-6040 laku 15460 kHz ku short wave lingakhuthwa njalo luhlelo Zimbabwe Today axoxeni esilethulela ebulenjini bokuzilibazisa ube Facebook ukhathi le VOA Ndebele ngomvulo ngolwesithathu langolwesihlanu kusukela ngo 4:15 pm kusiya ku 5 pm lilakho njalo ukusiqhuma ku WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ngiyaphinda njalo 001-202-465-0318 ngenani njalo laku-Facebook kukhasi lethu ele VOA Ndebele
ukwethuselwa kwabantu libandla lezanu PF lokuncitshwa ukudla kwabasekeli bamabandla aphikisayo kubikwa kuqhubeka endaweni ezithiyeneyo zelizwe inhlanganiso ezizimeleyo ezifana leZimbabwe Peace Project ziyakufakaza lokho. ZPP ithi kulosobhuku owachaywa wachiselwa indlu ngabasekeli bebandla lezanu PF eHurungwe North ngeviki edluleyo ngemva kokuxwayisa izakhamizi ukuthi zingavumi ukwethuselwa ngamalunga aleli bandla. Igama likasobhuku lo ngumnumzana Councilwell Masanga. EBuhera ukansila wezanu PF umnumzana Tarisai Nganga ubikwa ethathele ugatsha lwe-social welfare ukudla wakwabela abasekeli bebandla lezanu PF kuphela. Untungameli inkomo ye-Studio 7 ixoxele isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDC Alliance, uDr. Nkululeko Sibanda ngalolu daba.
Izani into eyenzayo ukuthi ngoba sesifika kukhetho njalo sokugqikelela ukuthi izadliwa isimisane nokuthi sizwa kuthiwa isihambisa ithe ebantwini kufanele balethe iziflipu kumbe bazathi nxa beqeda ukuvota bavuze ukuthi iphepha labo inamba yephepha lapho ethiwa i-reference number ibesithini iqiniso ngelokuthi abantu bezimbabwe fanele bazi impela ukuthi uhulumende lo akalanto angayenza labantu bezanu lamapholisa lamasosha akalanto angayenza nxa umuntu angangena ku-ballot box avote ngendlela afuna ngayo njalo azekhululekile kufanele abantu bezimbabwe bazi impela ukuthi uhulumende lo ngendlela yokuthi kangenanga embusweni ngokhetho oluqondileyo kusekuzimele obukhulu kakhulu ukuthi aqalise ukudlwakudlwa ngokuzama ukuthi laye azenze uhulumende oqondileyo njalo ophethe ilizwe ngendlela esemthethweni engithanda ukukhuthaza abantu bezimbabwe ukuthi bathathe isikhathi lesi ukuthi bazilungiselele ukuyavota kungabi lo edwa owethuselwayo kodwa nxa bekhona abethuselwayo bangakhulumisana lamalungu e-MDC Alliance aseduze labo sizakwazi ukuthi sithole ukubona ukuthi laba bayabe sethusela abantu bayakhangelwa kuhle ngezomthetho
lapho kuyabe kuthe kwaba lokwethuselwa khona liyahamba yini liye mangala emapholiseni
vele nxa umuntu ethusele saziswa silabantu abasezindaweni eziseduze kakhulu lapho kuhlala khona abantu abathola begijimile kalitshona ilanga nxa bengagijimanga bayafika khona le ngiyakhuthaza abantu ukuthi nxa ekhona owethuselweyo kumbe otshelwe into engamethusela aphange asazise nxa kuyukuthi inamba ziyadingakala ngiyabe ngizalinika ukwenzela ukuthi abantu bengethuselwa njalo kungabi lokubhubeka kunabantu abavela emazweni aphesheya amaningi kakhulu abakhona abakhangela ukhetho esingabathuma labo ukuthi bazokhangela ukuthi babone ukuthi kuhamba njani khonokho kuqakathekile ngoba siyazi ukuthi uhulumende lo labantu bezanu ngeke benze ubudlwangudlwangu kulabantu abasuka emazweni abaningi kangaka abazokhangela indlela ukhetho eqhutshwa ngalo
lo ngudokotela Nkululeko Sibanda isikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa ongumkhokheli we-MDC Alliance Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi selilindele impendulo evela esigodlweni sevinkili le Pick n Pay kwele South Africa ngemva kokunikeza abakhokheli balesi sitolo ugwalo lwezikhalazo ole petition olusola ukuqhatshwa kwabantu abavela kwezinye izigaba zelizwe endaweni yalabo abahlala koBulawayo. Ugwalo lolu lubetha amagama abakhokheli bevinkili le Pick n Pay elithi balobandlululo kanye labantu besindebeleni ababikwa baxotshwa ukwenzela ukuthi kuqhatshwe abesishoneni. Imizamo yokukhulumisana lesiphathamandla zePick n Pay ngalolu daba yehlule. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo lomnumzana Njabulo Ngwenya, unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party okuqula eliqhobe ugwalo lwepetition eSouth Africa.
Sike sakhulumisana nabo. Sidinga ukuthi sibe le-official communication evela kubo eqondana laloluyana daba. Hhayi basitshele ukuthi hhayi balwamukele udaba lwethu basalukhangela njalo nathi sabakhuthaza ukuthi balukhangele ngokushesha ngoba sizabe silokhu silandelela sifuna ukwazi ukuthi soluhambe lwafika ngathi.
Kuyini okwenzakale izolo ukuze lolu daba bethi balucubungula lihambise njani lincwadi njalo kuyini okwenzela yafika khona ngapho kwele South Africa?
Udaba lolu sudaba oluncane ludaba olukhulu and sinanzelela ukuthi ayisiko daba mhlawumbe oluthinta i-TM Hyper kuphela kodwa sinanzelela ukuthi lungabe lulenziki lolu udaba. Sase sithi hayi awuthi sivele ke sihle siyafika khona kwabakhulu bakhona ukwenzela ukuthi le nto ma isolveka isolveke holistically singasolvi nje ama-symptoms nalawo esiwabonayo o-TM Hyper.
Siyezwa abanye njalo nxa bechothoza bathi akulamthetho othi kuqhatshwe umuntu womhlobo wuphi wendaweni ethile.
Thina vele nkosazana asizanga sisho ukuthi sizofaka umthetho wokuthi kuqhatshwe umhlobo othile. Thina esikhala ngakho yikuthi sibona kuqhatshwa umhlobo othile kodwa kucindezelwa umhlobo othile. Lokhu asikwenzeli ukuthi ngoba labo ngabantu abavelele emsubuleni we-Mashonaland kuphela. Bekungasidanisa ukuthi khona phana koBulawayo sithole sokuqhatshwe abantu besiNambia kuphela. Kumbe abantu besitonkeni kuphela kumbe abantu besishiphini kuphela sithi hayi abantu bendawo abakhangelelwe endaweni yabo. In the spirit of devolution le sebeyikhuluma bonke kulezi nsuku eqalwe yithi kuzabaluleka ukuthi abantu basebenze ezindaweni zabo amathuba ezemisebenzi akwazi ukubenefitha abantu balezo ndawo. Ngakho ukuthi devolution le abayikhulumayo i-devolution abayaziyo angikhona ukuthi kunomuntu ongaphikisana nalokho okwenzakalayo ngoba sizama ukuthi silungise lokho okonakeleyo.
Lo ngumnumzana Njabulo Ngwenya unobhala obona ngobudlelwano lamanye amazwe kubandla lemthwakazi Republic Party. Tiyani indlebe kulumsakazo ngo 6:30 AM ekuseni lapho esizaqhubeka khona ngalolu daba sihlaziya njalo olunye ugwalo lwepetition oluthunyelwe uMongameli Mnangagwa zinduna zeMathebeleland zikhonona ngobandlululo emhlubulweni weMandebeleni.
Uhlelo lwabasakhulayo olwezi-connection namuhla sixoxa ngodaba lokwethuselwa kwabantu ngamalunga ebandla le-ZANU-PF kuyiwa nje kukhetho. Nxa lifuna ukungena kuhlelo lisazise nge-WhatsApp kunombolo ezithi 001-202-465-0318 kumbe libhale ekhasini lethu le-Facebook ele-VOA Ndebele. Asihlanganeni kuhlelo The Connection namuhla lilami uNtungamile Nkomo.
Sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Owayeyinhloko kahulumende kwele Malaysia uNajib Razak ubotshwe namhlanje ekuseni ngomlando wokuba ukungaphatheka ekwabiweni kwamabhiliyoni amadola esikhwameni sikahulumende. UNajib ubikwa ebotshwe ngabe Commission ebona ngokuvimba inkohlakalo e-Anti-Corruption Commission. ngesikhathi izigidi lezigidi zezizalwane zeMelika zilungiselela ukujabulula ukujabulela ubusibuse kusasa mhlaka 4 kuNtulikazi. Abomthetho basebenza gadalala ukubona ukuthi abantu kabawelwa ingozi bejabulela leli ilanga lapho abavame ukwenza lokho ngokuzilibazisa ngokudubukayo kwama-fireworks. Ngesizwe udaba olukhangela ezomnotho welizwe silethulelwa ngChris Kande weStudio 7.
Udubo lokusilela kwemali elizweni selufike kusibanga esikude kulandela imbiko kasibalukhulu webhanga lesizwe umnumzana John Mangudya othi amabhanga awasekupha amadola eMelika ukuze awabele uZulu Makhaza kodwa kuzaphiwa osomabhizimusi kuphela. UMangudya utshele intatheli izindaba ukuthi abaningi sebesenza ibhizimusi lokuthatha amadola eMelika emabhanga bawathengise emkambo wensitha osekubangele ukuthi idola lisilele emabhanga. Ngalokho uMangudya uthe ibhanga lesizwe eleReserve Bank selizamisa ukupha amabhanga amadola la. Usomabhizimusi wakobulawayo umnumzana Albert Mhlanga utshele iStudio 7 ukuthi amanye amabhanga asesipha abantu imali yohlobo lwama-bond notes awamatshe angamasenti alitshumi ukuze uZulu athole imali.
Imali ilokhe isanda ukuhlupha, ukuhlupha kwemali lokhe kuqhubeka kusiya phambili ngoba kathesi ulakho ukuthi lanxa ungasanikwa ngalawo mabhondi loti asakhulumi nge-US ngoba vele abanye sesakhohlwa ngayo ayitholakali njalo amabhondi lawo kasatholakali. Bese sikwazi ukuthi siyanikwa ama-coins kumbe amadola kumbe ama-50 cents kuli viki mbone sokunikwa ama-10 cents. Into esimangalise kakhulu ukuthi pho nxa unikwa leyo $50 ingama-10 cents uzayisebenzisa njani? Umumo wemali lokhu kuqhubeka uhlupha. Kube sokusidanisa upresident wayethena nge-100 days kuyabe sokuphelile. Kodwa kathi uthi nge-100 days liyabe selithola ama-coins nje emabhenki. Okutshengisa nje ukuthi hhayi ayekutsho wayesitsho into ephendulelekileyo engayisiyo leyo ayeyitsho yena. Kodwa into engimangalisayo, upresident wangena eChegutu eshopu ethenga ama-chips. Njengobona ukuthi kutsho ukuthi ngumuntu okhohliweyo nje ukuthi ama-user kasasethini wabhadala nge-$20 wangaceli i-change. Okutshengisa ukuthi yena lapho athenga khona vele ulokhu ecabanga ukuthi kulama-user, kutsho ukuthi yena esikhwameni sayo uthone lama-user. Kodwa impilo kaZulu nje kutsho ukuthi kayazi nje lokuthi kunjani.
Ukusilela kwemali emaphandleni kuphindwe kabili ngoba kwesinye isikhathi umuntu lanxa elemali efonini amagagasi i-network iyabe ingekho. Isakhamuzi sedaluka eLupane umnumzana Kipa Ngwenya uchazisele iStudio 7 ngodubo lokusilela kwemali emaphandleni.
Imali yathi cash bro wami iqiniso lihle kayibonakali isibhono sentwala sibili. Imali kayitholakali, imali lanxa ule mali imali yangikhona iba sefonini. Yathi cash sibili ayayitholakali. Nala uthe wathengisa okungumsida wakho omnye wakunika idola kumbe i-$2 uyakwanisa ukusebenzisa that hard cash. But if nxa ungela i-hard cash you are using i-cocash yona leyo yiyo yathenga ngayo.
Umongameli Emerson Mnangagwa uthi ilizwe lilakho kusungula imali yesizwe ngemva kokhetho nxa ibandla lakhe linganqoba. Kodwa uMhlanga uthi lezi yizithembiso nje zikamongameli Mnangagwa ezokuthi athole usekelo kukhetho. Ibandla eliphikisayo ele-MDCT
abantu sebethwele nziva ngoba imali njengoba siyitshintsha kubosiphatheleni nabosiphatheleni isibashotela. Sokusiba kanzima sibili ukuthi lanxa uthe waba lama-bond note lawo uthole ama-user khona e-streetini kukhanya nje imali isitholakala kumbe liyenze kuthi ungani kusa-barter trade uthi hhayi lami eZimbabwe ngizakwenzela lokhu lawe khona ngapho khona lami ngisupplya ngalo lokhu ibhadale ngaleyo ndlela kodwa ukusebenzisa nje imali hayi kakusekho kukhanya nje labo kade baya kubona ngoba ubezwa bekhuluma kumakhungakhunga bathi sebebisela iZimbabwean dollars bakhangelela ukuthi bangawina bazayibisela iZimbabwean dollars ngoba kuyakhanya ukuthi hayi user isiba yehlule
ibandla eliphikisayo ele MDCT lithi linganqoba kukhetho lizathi kusetshenziswe idola leMelika kuphela lihle lisuse amabond notes ngoba engasebenzi phandle kwelizwe lokhu kuzenziwa andubana kuqiniswe umnotho welizwe ukuze kube lemali yelizwe ngimele iStudio 7 igama nguChris Gande.
Wezemidlalo iqembu elimela ilizwe eSweden emdlalweni wenguqu selifinyelele esigabeni sequarter final emncintiswaneni wezizwe zomhlaba oqhutshelwa elizweni laseRussia kulezi nsuku. Intatheli indaba yethu yezemidlalo uJoseph Njanji usipha lolu daba ngokugcweleyo.
Iqembu leSweden linqobele eSwitzerland nge-1 kanyana njalo lihlehlelwe ngu-Emil Forsberg ngesandla lesibili lomdlalo. Limpumela itsho ukuba iqembu leSweden selilinde ukungqikelana lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku kwisigaba se-semifinal. Isigaba esilandelayo somncintiswano siqala ngolwesihlanu lapho iqembu leFrance lizadlala khona lele-Uruguay ngehola lesine emini yantambama, kuthi ebusuku ngehola le-9:30 kuzadlala iqembu leBrazil lele-Belgium. Ngomgqibelo emdlalweni wokuqala kuzadlala iqembu leSweden lelizanqoba phakathi kwele-England lele-Colombia namhla ebusuku, kuthi emdlalweni wesibili kuzadlala iqembu leRussia leCroatia. Imidlalo yesemifinal izakuba khona ngeviki yezayo ngolwesibili langolwesithathu. Sikhangele umdlalo weRugby. Iqembu elimela ilizwe leZimbabwe emdlalweni weRugby lizithwele selibhakane lodubo lokulala ezitaladini zelizwe laseTunisia lapho eliyidlala khona leqembu elimela ilizwe lakhona le ngemva kokuba lifakwe ehoteleni engacaciyo. Iqembu leZimbabwe likhethe ukuba kungcono ukuba lilale esitaladini kulokuba lilale kulelo hotela, njalo lokhu kuze ngemva kokuba like lalindiswa kwesikhathi eside ekufikeni kwalo elizweni leTunisia kuthiwa kumele likhokhe imali zamavisa. Umphathintambo wezemidlalo kweleZimbabwe uGazembe Gazembe ukhiphe umbiko esithi akusumlando wogwatsha lwakhe ukunakekela iqembu leli kungihambo zalo, kodwa kungumlando welizwe leTunisia ukuphatha kuhle izivakatshi zalo njengalokhu abeZimbabwe abakwenza ngesikhathi abeTunisia bevakatshele kuleli. Olandela ezemidlalo uCatherine Dube uthi loba kuyabe kumele abelizwe elivakatshelwe ngamaqembu akweleZimbabwe kuwanakekele, kuyaziwa vele uba kulamanye amazwe angaphathi kuhle izivakatshi, njalo kumele abeZimbabwe behlale bekulindele lokho.
Wethu sukuthi iteam elizwe ilale phandle estradini, lathi as a country kumele sibe loplan B ngoba ama countries awe North Africa kakwanisa ukunakekela amanye ama countries.
Iqembu leZimbabwe leTunisia yaphatheke kumidlalo yeAfrica Rugby Gold Cup okungumncintiswano wokudinga iqembu elizintshantshu zezwekazi laseAfrica, okuyilo njalo elizathola ilungelo lokuyaphatheka kumidlalo yezizwe zomhlaba ozaqhutshelwa kweleJapan ngomnyaka ozayo. Iqembu leZimbabwe lisendaweni yesine engalaneni imiklomelo, ukuthi eleTunisia lisendaweni yesithupha. Ngiyimele iStudio 7 ngoBulawayo nguJoseph Njanji.
Singakehlukani wathi sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Hayi, akusenani sithemba liyawukholisa lo mculo eliwuzwa ngapha emsakazweni weStudio 7. Oliver Lelisayo ngusithandekile ngisithi asidibaneni njalo kusasa.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.